inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi othiwa iZimbabwe Exemption Permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo wezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi zingaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke umphathintambo wezangaphakathi kweleSouth Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho othiwa nolwasemzini aphini, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mi-judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo wezangaphakathi iqedwe inkantolo. Inkantolo yeSouth Africa
singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni,
uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokhu kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini othiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingene lalapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena ule separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi lamandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalawa Zimbabwe Exemption Permits, kutsho lokho?
Kutsho ukuthi nxa uminister engaphumelela kulokhu akutsho kutsho ukuthi sokulandela uhlelo avele walutsho ukuthi-ke ama-permit la kumele aphele mhlaka 31 December 2023. Kodwa sekunanzelelayo ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi, kutsho ukuthi abantu laba abaphethe lezo zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela. Esikunanzelelayo futhi ukuthi i-Helen Suzman Foundation yayivele ihambise lolu daba enkantolo, isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhlaka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani, ngoba ukuya kukaminista enkantolo kususpenda i-implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli. So-ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala. Inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli, isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona, ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha, babengabuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani.